we nama seva we howe
howe ngiyalambulela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami uThembo Thembayo uGibbs Dube namhla sixoxala nkosazana Thethwe Bhebhe ingcweti kwezamasiko esintu njengokuthembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo maBhebhe kunjani mama
siyaphila babatukeli njani
hayi siyaphila kakhulu akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo
ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu sinjalo nje asisonto embi but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokutshintshatshintsha kwempilo nje
yes ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola ufuna ukufaka esithenjini ungawuphatha njani kono
okokuqala khuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu okwesibili ngikhangela ukuthi economically ngumuntu ongamelana nokuthi engayenelisa ukuthi nami ngibe le mpilo e-right njengonkosikazi wakhe okwesithathu ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le-transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala if ngimthanda konke khonokho ngizuphiseka ngakho ekubeka gceke kuvunyelwana angilankingi
ye ngazisikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo kuba lobukhwele obumangalisayo wena ubonani isithenjini lapha bakubamba njani khonokho
ubukhwele bukhona but ungananzelela babadukela abalaleli ubukhwele bubangwa yokuthi kuyabe kungalinganiswa nxa kuyukuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe ngizaba lobukhwele njani ngoba nxa umadule thini libhenzi lami eyami ikhona ubaba nxa elinganisa isikhathi nalokhu akupha amakhosikazi wakhe indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody akubi khona ubukhwele kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyukuthi kuyaswelwa lo baba kalinganisi i-attention
ye ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi emacansini lapha unazibani ngizokuthiwa hhayi lamhla ubaba unazibani akuhluphi konokho maphepha
yikho engikuthiwo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency nxa kuyukuthi iviki lubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazibani kuyukuthi the three of us we are in it together akubi le nkinga but lapho kungela proper or open communication khona kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani but okule-openness kufuna kube le-open communication likwazi ukuthi libathathu in everything every step of the way lenza libathathu nxa kuyukuthi libathathu nxa kuyukuthi lamakhosikazi angu-4 akukho valelwa phandle kwizinqumo ezithathwayo ngokunjalo nyabe ngizwisisa ukuthi kumele abe kimi but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo nxa kule-openness akubi lo mona
yes ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo ungatshelani abantu ngesithembo
okwenza isithembo ngisisekele ngizwisisa ukuthi isizwe esimsundu sakhula njani sadabuka njani okwenza futhi ngisisekele mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyi-1 then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngalo bekhona but mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha i-DNA yalapha ekhaya ukuthi hhayi lokhuyana kubuhlungu kakhulu but if yena ubabe siba-open ukuthi ngizibone nganingeneliswa ngabathathu ababuye ekhaya kube officially sikwazi ukuthi sibathathu then kulula even ukuplana i-future kulula even kungaba le nkinga nyabe ngikwazi ukuthi sisukela ngaphi mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela
sawubonga kakhulu-ke nkosazana Thethwe Bhebhe ungathini lokusasa ma
ngiyabonga babatube babalayela
siyabonga kakhulu-ke uKhethwe Bhebhe belilami namhlanje uThembo Thembayo uGibbs Dube uhlanganeni njalo ngeviki
ezayo
Salulandela, you won't see.